Uvevezela kuvungame inkundla unkwali ngelizwi lakhe elihlabusayo, elizwi lakhe elicolekileyo lihlasimulisa umzimba. Kukhale ingane, kukhale abadala sebethintekile ngaphakathi. Ingoma zakhe ezipholileyo abuya beqize njalo abajabulise nezigijimisa igazi. Okwamanje ubhoda amazwe eYurophu eculela abantu emcimbini etshiyeneyo. Nanku-ke okwamanje use-Austria lapho ehlangane laye eqeda ukuculela khona abantu abayizinkulungwane eziyisikhombisa. Wenkwali, abantu abaningi kangaka kwenzakalani lapha?
Lebo kuyingoma kalebo umhlabeleli omkhulu odume umhlaba wonke ngengoma zakhe ezikumdlalo omkhulu okuthiwa yiLion King. Ngithole nje ithuba lokuthi ngiperforme laye mina nabafowethu abensingizi kumdlalo okuthiwa yiHollywood in Vienna. Saphinda njalo saperforma opening ye-museum, ukuvula kwe-museum khonapha bebayithi World Museum khonapha kwele Vienna. Lapho sithole khona lithuba lokuba lo mongameli walinaleli lizwe elase-Austria. La wathakazelela umculo wethu, sahlabela iingoma zethu zembube le ngoma yesitshikitsha eku-albhamu yami Unyawo Lwami. Kusasa nje ngikhuluma nje kusasa ngiperforma ku-Roots Music Festival labefowethu abasekhaya abemkomba ilanga nje elikhulu engilikhangelele.
Unyawo lwami lolo, unyawo lwami lolo, unyawo lwami lolo,
usetshenziswe lapho kuphekiwe lokho amazwi ahlabusayo njalo ahlanganiswa mnani idla amalanga abi ingoma le Unyawo Lwami yona njalo abantu bayayithanda khona uhlabela uqala njani magagisi
Unyawo Lwami yezingoma engizithanda kakhulu ingoma esintini khona kudlala tenami elokuqala elilolodwa engiseselayo wakathesi elithi sithokozile. Mina ngathi into zokuhlabela nje kuyinto engizele ngilayo ngoba angizanga ngihambe ukuthi kuthiwa sengisiyafundela ukuhlabela njengokwenza abanye. Yinto engizale ngilayo ngoba ngisakhumbula ngile minyaka eyisikhombisa ngangikumovie ebayithi Power of One eyilabo Alois Moya bemakhosi lo Morgan Freeman oyeStates omunye odume kakhulu kwezoku-actor. So angeke ngithi into engiqale sengikhulile, into nje engiqale kusukusela ngisesemncane. Lami ngithanda izinto zokuhlabela, bengisithi nje ngamaphambi kwesibuko ngizibone sengithwele igama sengihlabela.
Unkwali loyo esilaye namhlanje kuza Friday. Ingoma le umadodana itholakala kulona lidlalade usithokozi. Unkwali ngaphandle kokucula uyacula njalo uya acta. Sisebenzela abantu abaningi besezemidlalo ebukisa izwekazi le-Africa ephuma amazwe atshiyeneyo e-Africa ababiza ngokuthi yi-Mother Africa. Umdlalo wakhathaza emazweni amaningi omhlaba. Unkwali uthi ekuhambeni kwakhe emazweni wajabulela kakhulu ukuhlangana nomhlabeleli olodumo owe-country music umama uDolly Parton lo Abdul Ibrahim ohlabela i-jazz. Kukhanya ngaphandle kokucula unkwali ziningi izinto azenzayo nxa ingekho emsebenzini.
Wakathesi ngiwele Germany lapho engifundisa khona isitshikitsha amabhiza ngathi nje yonke imigido yesintwini. Ngibafundise njalo lokuthi okubulawayo kungaphi, kuyini, siphila njani. Ikakhulu bathanda nje ukuthi bazi imvelaphi yethu, i-history yethu. So ngibe lami ngiyaziqhenya ukuthi ngenelise ukubatshela ngakho konke lokho. Njalo ngiyafundisa lokucula, ngiyabafundisa ke lokucula. Bakhona ababebelofisiso sokufunda ukucula. So ngenza konke i-theater, le dance. Then kulabo ke abangakalitholi idlalade lami bangabe bezibuza ukuthi bangalithola ngapi, liyalithola eBulawayo Art Gallery, liyathengiswa. Then ilaba benelisa ukuthi bangene online, lingalithola njalo online. Then ngirelease single entsha ekuthiwa Ngikwanele, abanye sebeke bayizwa. So nayo iyatholakala ku-iTunes.
Akaculi umntakamkhwananzi uyathiloza ngelizwi lakhe elilolongekileyo. Siyahlabusa njalo iingoma zakhe zingumkenje. lapho ahlabela khona uthiya abantu belokhu bemlambele bayamthanda ngaphetsheya amakhiwa njalo ungahlala kunje ikusasa yakhe inhle njengoba udumo lwakhe luyaphambili nanko-ke sephuma amaphephandaba nabomabonakude e-europe uyovinjwa isibhakabhaka okamkhwanazi hayibo okwanele kuwoza friday siyayibhala ngaye-ke okwanele kankwane libe nempela sonto elithukela ngimele i-studio 7 elondon u-ezra tisasban halala